olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje,
abalwa impi yenkululeko labasekeli bebandla lezanu PF bamiswa phambi komthethwandaba eGweru besetheswa icala lokubulala umlimi onsunju.
Izisebenzi zenhlanganiso yebulawayo Agenda ebezisetheswa icala lokwenza umhlangano eVictoria Falls zingacelanga imvumo emapholiseni zifunyanwa ngumthethwandaba zimsulwa.
Sizezwa ukuthi umanji upheze zathobani.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenkezo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe kundawana zelizwe esijeneyo lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko abalichumi abetheswa icala lokubulala umlimi onsundu emaswingo ngenyanga kaNhlangula bamiswe phambi komthethwandaba weGweru izolo. Abantu laba babikwa bahlahlela umnumzana Mofaro Mukaro ngehloka wafa. Ukunjalo nje ibandla lezaphu selixwayise umongameli Mgabe ukuthi amise ukuthunjwa kwamapulazi ngabasekeli bebandla lezanu PF okuqhubekayo endaweni eziningi zelizwe ikakhulu eMathebeleland. Leli bandla lithi uMgabe engavumela ubudlwangudlwangu lobu usiya phambili elizweni kulakho ukuqhamuka ukufuthelana kanye lokulwisana okukhulu. Umbiko lo ulandela ukuthunjwa kwepulazi likamnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli wezapho ngabasekeli bezanu PF kumaviki edluleyo, kodwa baphange basuswa ngamapholisa kuleli pulazi. Elinye ipulazi elisanda ukuhluthunwa ngabasekeli bezanu PF eMathebeleland ngelomlimi omhlophe umnumzana David Connolly eliseFictre. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leGwanda ebezikhalele umsebenzi izolo ngenxa yodaba lweholo lazo elenyanga ezinhlanu ezedluleyo elilokhu lingazibhadalwa zibuyele lamuhla emsebenzini ngemva kokungenela kukahulumende ngalolu daba. Uhulumende yena uthi kufanele zilobe ugwalo oluchasisa izizathu zokuba kungani kufanele zikhalale umsebenzi olweshow cause order. Izisebenzi zithi zifuna iholo lazo elenyanga ezinhlanu elingazibhadalwanga, njalo ziyala ukuthi iholo lazo lehliswe ngoba umanisipala isithi liphezulu kakhulu. Izisebenzi lezi zake zakhalala umsebenzi ngenyanga kaMabasa ekuqaliseni komnyaka, kodwa zabuyela sezithenjiswe ukuthi udaba lolu luzalungiswa. Zithi ikhansili lokhu ingakagcwalisi izithembiso zayo zokuthi zihole ngesikhathi esifaneleyo ngenyanga zonke. Okuninga lolu daba sikuzweni ngomnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo wogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamanisipala eyeZimbabwe Urban Councils Union.
Into ezakeleyo ukuthi i-Municipality of Gwanda i-applyele into okuthiwa yi-show cause order. Leyo into yincwadi ethunyezwa kuminista ukuthi uminista abantu laba bahambile kustrike, kodwa imisebenzi abayisebenzayo iza affecta abantu ama-residents. So sibesicela ukuthi istrike lesi sime. Uminista wathumeza-ke imeseji yakhe ku-labor officer weGwanda ukuthi hhayi, hamba uyemisa-ke istrike leso, ubesubabiza abantu laba ngemanje ehofisini ubesuqalisa ukuxoxa lawo. So yikho kwenze sama istrike, hhathi ngokuthanda kwethu kodwa nge-directive evele kuminista.
Kungani izisebenzi bezivele zikhalele umsebenzi? Sinanzelela ukuthi zakwenza lokhu futhi ngenyanga kaMabasa. Kungabe kulobudlelwano yini?
Ye, kulobudlelwano obukhulu kakhulu. Isebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngenxa yokuthi kaziyabhadalwa for 5 months. Isebenzi lezi seziphila impilo enzima ukuthi abanye bazo sebedobha amakhwakhwa amakhabishi emabhimu. So sikubone thina njengabakhulu besebenzi ukuthi hayi, kungcono sihambe kustrike, ngoba sathi sikhuluma le management ukuthi sivuze ukuthi abesebenzi lezi zizakhola nini, njalo khangelani le welfare yabo ukuthi isimi kanjani. Kodwa kakula ngitsho lo yedwa ufunga usilalela.
Lile themba elinganani ukuthi izifiso zenu zizagcwaliseka, njalo kuyini eselikumelele kathesi?
Sile themba elikhulu lokuthi izifiso zethu zizagcwaliseka, kodwa esikumeleleyo kathesi ukuthi lo labor officer isibize ukuthi izokuzwa lesikhalazo zethu, sihambe entweni okuthiwa yi-conciliation stage, lapho okuzathi thina umqatshi lesisebenzi sihlale phansi sibone ukuthi into yama-salaries le yokubhadalwa ihamba njani. Ngathi ngehlulana ku-conciliation stage sibuye entweni okuthiwa yi-arbitration. Arbitration kulapho lathi esizatshengisa futhi lo singathi ngujaji simtshengise ukuthi kungani sina sifunga ukuqhubekela phambili nge-strike. And then ujaji lowo uzakutsho ukuthi hayi sengibonile isikhalazo senu, ngezatsho kathesa ukuthi ikhansili sokumele libhadale ngalolu hlobo. So naye ngatsho njalo kutho ukuthi khonokho ozakukhuluma kumele kwenzakale. Naso ngasayenzakalanga senzamela into yonale iye-register e-high court njengomthetho. And then i-high court isizacinga amacebo okuthi ikhansili ibhadale njani.
Lo mnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo ogatsha lwegwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipal eZimbabwe Urban Council Union, ubekhuluma ecingweni ekhonale eGwanda.